Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaziku 6 Mpandula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP lithi amalunga alo asehlukuluzwa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa wafunga wagomela ukuthi abebandla leli bazawukhomba olotshwala.
Isi political so directive legal kodwa i directive elethwe nguye u Emmerson Mnangagwa njengoba wathi ukuthi abantu bethu uzodila labo ngendlela ephezulu.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa useze watshayela ihlombe umnumzana William Ruto wele Kenya ngokukhethwa kuba umongameli. Yena wayeke wakhanya esekela umnumzana Raila Odinga owanqotshwayo kulolu khetho.
Masikhangele ngokungenelwa okwenzelwe uJobs Khala lalokho okubonakala angathi ufakelwe ekudleni, sinanzelela ukuthi kuthiwa ungenelwe yilabo kade bekhanya angathi ngabomthetho.
Izihlobo zikamnumzana Jobs Khala owe-CCC zithi kulobufakazi bokuthi uSikhala ingaba wafakelwa ithefu okubangele ukugula kwakhe ngesonto.
Kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyenza ukuthi abantu be-Afrika beqale njalo ukuthemba lokho esingathi thina ingatsha ezincedisa endaweni zokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-MRP lithi amalunga alo asehlukuluzwa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa wafunga wagomela ukuthi abebandla le-MRP bazawukhomba olotshwala. Lokhu kulandela ukubotshwa kwamalunga ibandla leli amabili izolo losane olulodwa ngesikhathi abebandla leli bezama ukuyaqhubela iziphathamandla zomthethwandaba we-High Court incwadi yezikhalazo zabo. Ibandla leli lithi lifuna kukhangelisiswe ukususwa kwamalunga ebandla le-MRP ayisificaminwembili akade sejelele khami asiwa eChikurubhi eHarare loyedwa wahanjiswa eGwanda. Sixoxe lomkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Senelisile ke mhla ka 3 September ukuthumela omunye wamalunga eyouth ulwazi khanye kanye lomama ongumzukulu womunye iqhawele thwelibotshiweyo khona ngale. Bayathola ukuthi abantu bethu bayahlukumezeka kakhulu eChikurubhi khona ngale, abatholi ukudla, abalampahla ngoba ngabantu abaphunga ukuthathwa nje bahanjiswa khona ngale. Okusidanise kakhulu ukuthi omunye walaba ababotshiweyo uwelcome Moyo ufake ukuthi iclassel okuyiseli yezikliwi abantu labana abagwetshelwa cala aphezulu. Sizwe ngaye ulwazi khanye ukuthi welcome Moyo ulala evotshwe insimbi ezandleni lasenyaweni. Esicabanga ukuthi na kungama kuyikuvayoleta amalungelo akhe futhi njengesibotshwa osegwetjiwe. Siyazivuza ukuthi inhloso yabo yikuyini ukuthi belale bemfake ezenyaweni kunye lezezandleni. Njalo sizwile ukuthi bayabahlukumeza khona ngale bebafosa ukuthi bakhulume isishona. Kodwa ke abantu bethu bonke bona abana babotshweyo abasazi isishona. Siyazi ukuthi nqakade besekami kobulawayo beku kuhle ngoba abagajela abagcwele laphana abanye bayasikhuluma isiNdebele. So ke okwenzakale namhlanje ukuthi baye bayatshengisela ke abamalunga ethu kobulawayo, hayi ukuyatshengisela kodwa besiya seva ipetition. Amapholisa ke asebabopha, abopha ke ulwazi khanye onguyadihambe eChikurubhi prison, babopha uSindiso Goitse Moyo ongu-national treasurer wamayouth, kanti yena ubotshwe kunye lomntanakhe ole 1 year 10 months. Sikhuluma nje base central kobulawayo bachajwa ngecharge okuthiwa yi-inciting of public violence, eyo icharge eyagwebisa laba bangu 9 abasejele, eyo icharge eyagwebisa unational organizer wethu Pattern Qaba nge 525 hours of community service. So siya kunanzelela ukuthi Emerson Mnangagwa njengoba wasitrethena mhla ka 23 March e St Mary's eChitungwiza eadressa amalunga akhe ZANU PF wathenena uzaquma izinsuku zokuphila kwethu ngoba sile demand ka Legion. Wabuya wakuphinda futhi esebutter company egwere ukuthi uzadila lathi. Sokuvela manje ukuthi Emerson Mnangagwa njengombulali siyamazi ukuthi amazwi manje wakhuluma futhi ngabo 8384 kwaphela abantu bakithi. Layu Emerson Mnangagwa
lige elakhuluma yini lamagqwetha njalo athini?
Bebetshengisela behenda over petition yokuthi sicela ukuthi amalunga ethu abiselwe khona ngale kami ngoba kulapho umagistrate uTabengwa Sengstar owathe baphisigwebo sabo wathi bazabika bekhona ngathi. So thina njengemthokazi Republic Party sibafuna bekobulawayo besekami. Kanti njalo futhi ngakwelinicele ama-lawyers ethu sewafayila ama-head of arguments le High Court ukuthi be-appeal against the conviction and sentencing of ama-MRP 9 members ethu. Ngokunjalo singabantu through our lawyers abamelele ukuthi usiphiwe ilanga lokungena kwe-court yona le appeal ukuze amalunga ethu akhutshwe abe phandle ngoba sinanzelela ukuthi balacala abalidalayo. Okusidanisayo futhi ukuthi ku-same charge abayinikwa ukuthiwa yi-inciting of public violence, yiyo i-same charge abayinika ilunga lethu Pattern Qaba. Kodwa ke izigwebu ungakhangela uCaba useva 525 hours community service kodwa bona bayaseva inyanga ezingaba ngu-33 kusiya fika ku-36 months. Amagqwetha ethu kwathi kusenzakala lokho ngomgqibelo ka-28 savele sawazisa ngoba layo ayengazile uthi esamnyameni ukuba kwazi ukuthi abantu bethu sebehanjiswe khonale kwatholakala through ama-members ethu ayehamba khona ngale siyawabona athola ukuthi sebe-transferisa. Sesibatshela-ke amagqwetha labo into ebamangalisayo ebadidayo ngoba nxa isigwebo sisedlula enkantolo kuyavumelana umagistrate lo PPP lo PP lama-lawyer abemele izibotshi ukuthi hayi njengoba isigwebo sesethulwa kusho ukuthi laba bantu kuvumelekile ngomthetho ukuthi bayabhika ekami khona ngale le mlondolozi. Ngokunjalo amagqwetha kawakwazi ukuthi ku-ruling yenzakala mzwana kugwetsha abantu bethu mhla ka-3 June sesitshintshiwe bona bengayaziswa ngoba lokhu kwaba yikuvumelana phakathi kwamantshi lo mtshutshisi kanye lamagqwetha ethu. So ngokunjalo amagqwetha aphezu kokulukhangela lolu daba besiyakhulumisana lama-authorities ekami ukuthi beze ukuthi kwayenzakala njani ukuthi abantu laba batransferwe bona njengamagqwetha bengaziswanga ngoba sinanzelela ukuthi i-directive leyo kuthiwa yavele eHarare isipolitical so directive elegal kodwa i-directive elethwe nguye u-Emerson Mnangagwa njengoba watsho ukuthi abantu bethu uzodila labo ngendlela ephezulu.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le-MRP. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa useze watshayela ihlombe umnumzana William Ruto ngokukhethwa ukuba ngumongameli weleKenya. UChamisa wayeke wakhanya esekela umnumzana Raila Odinga wanqotshwayo kulolu khetho. UOdinga wayeumngane kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Kusenjalo, abanye abakuhulumende weMelika, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken usechayele ihlombe umnumzana William Ruto oweKenya ngemva kwesinqumo esithethwe ngumthethwandaba weSupreme Court yalelo lizwe esokuthi ngempela nguye owanqoba kukhetho olwaqutshwa ngenyanga edluleyo elokudinga umongameli. Impumela yalo yaphikiswa ngumnumzana Raila Odinga owancintisana laye. Umnumzana Blinken uthi ilizwe leMelika likhangelele ukusebenza kuhle lomnumzana Ruto kunhlelo eziphathisa ilizwe lakhe leKenya. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Walter Sunukuli Mbongolwane, ingcwethi yecubungula ezombusazwe oqala ngokuchasisa umbono wakhe ngesinqumo somthethwandaba.
kuyinto enhle kakhulu ngoba kwenza ukuthi abantu beAfrika beqale njalo ukuthemba lokho esingathi thina ingatsha ezincedisa endaweni zokhetho ngoba isikhathi esiningi iKenya siyayazi ngokuthi ihlala nje ilama elections ngathi ukhetho lakhona luhlala kuphikiswana andisonke isikhathi kuphikiswana odinga lo uyabe ekhona enguye ophikisayo lokho okukhulunywa ngumansi kuyancedisa kakhulu ukuthi sibe kwazi ukuthi nxa singena ku ukhona ozonqoba ukhona njalo ozohluleka njalo ujaji uyenze kahle wamelana labantu baseKenya ukuthi avumelane lakhona okwabakwenzileyo ukuthi bakhethe uWilliam Ruto yikho engakusho kwamanje
siyabona ukuthi yena ngokwakhe umnumzana Odinga uthi uyamukela isinqumo somthethwandathu lanxa engavumelani lesinqumo kungenqabela yini uDlakeni obelungaqhamuka kubalandeli ba
ukuvuma kukaOdinga ukuthi uyakwamukela lokho okukhulunywe ngumanje la kunjalo kuvula ikhasi elisha kwezokhetho kweleKenya ngoba siyazi ukuthi odinga lo usengena ekhethweni ngokwesikhombisa engena bemehlula ahambe enkundleni zamacala afika athi yena haya akwenzwanga kakuhle nxa evuma manje la kukuzenza ukuthi abantu baseKenya baqhubekele phambili beqale njalo ukuthi bathembe lokho esingathi idemocracy kuyabongeka ukuthi etholakale enguye ovumayo ukuthi hayi unqotshiwe.
Alo ke ngumnumzana Walter Sinongulo Mbongolwane ingcwethi yecubungulayo zombusazwe obeqoqa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Umkamnumzana Job Sikhala weCCC uthi kulobufakazi bokuthi uSikhala ingaba wafakelwa ichefu okubangele ukugula kwakhe ngesonto. Umkasikhala uthi utshelwe ngezinye izibotshwa ukuthi bakhona abantu abangene esitokisini lapho kuvalelwe khona uSikhala labanye bakhe bathi kukhona abakudingayo befunza indawana zonke okubalisa lalapho kade kulokudla kukaSikhala khona. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Lokho ngokunye kokuvezwe ngelinye lamagqitha kaSikhala edabeni lokubotshwa kwakhe njalo eyisikhulumeli semuli yakoSikhala umnumzana Freddy Masarirevu uMasarirevu utshelele umsakazi ukuba lanxa elokhe engophathekileyo uSikhala usengcono kulalokho akade eyikho khona ngesikhathi yena lonkosikazi Sikhala besiyambona ngesonto ngemva kokubizwa ngabohlangothi olugcina izibotshwa olweZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS.
He informed me that on Saturday there were some people that came to his cell, supposedly officers. They wanted to conduct sort of a search, and they started searching the items that were in the cell.
Ngomgqibelo uthi kufike abantu egumbini ahlala kilo asazi ukuthi yini ebisenziwa kodwa yena uthi bekusetshwa uthi bebeyisifica mino embili laba bantu baqala ukusetsha empahleni zakhe khona esitokisini nasekudleni kwakhe obokuleyo ndawo. Ngambuza ukuthi ube khona yini ngesikhathi lokhu kusenziwa uthe wayetshelwe ukuba amele kude ngakho akabonanga lutho kulokho okwakusenziwa.
AbeZimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS babikwa batshayela ucingo abemuli yakoSikhala bedinga usizo lokuba elatshwe ngesiphangiphangi ngemva kokugula okucatshangelwa ukuba angabe efakelwe ichefu ejele leChikurubhi Maximum Prison lapho avalelwe khona. Unkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI upha umbono wakhe phezu kokugula kukaSikhala.
Masikhangele ngokungenelwa okwenzelwe uJob Sikhala lalokho okubonakala angathi ufakelwe ekudleni, sinanzelela ukuthi kuthiwa ungenelwe yilabo kade bekhanya angathi ngabomthetho. So kulokhu kuveza ukubana uhulumende kumbe sesingathi ama-responsible authorities ku-prison ayekethisa umthetho, babamba umthetho ngesandla sonxele when it comes to i-security yama-opposition members.
Okwehlele uSikhala kusolwe kakhulu zingcwethi kwezombusazwe lokusebenzisana loZulu ogoqela umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association nakhora.
Umhlonitshwa bamphethe ngendlela embi okunye okumangalisayo okuveza kahle kamhlophe ukuthi izenzo kazikaguquki kusuka ngo-1980 kuvalelwa abantu abangelacala kubulawa abantu bangene esitokisini bayefela khona abanjengabo ubaba uLookout Masuku. Ngakho-ke kakumangalisa kuyakholisa ukuthi abantu bacabangela ukuthi uSikhala kungenzeka usedliswe uChef nxa sikhangela ngempawu zokusebenza zokuphatha abantu kusuka ngo-1980 kakwethusi lokhu ukuthi kungenzeka kunjalo.
Imizamo yokuzwa icele labakuhlangothi lwabalondoloza izibotshwa emajele yehlule njengoba bezingakayiphenduli imibuzo eziyithunyelweyo ngesikhathi loludaba lulotshwa. USikhala yena ophethe isikhundla zokuba ngumsekeli womgcini sihlalo ebandleni le-TCCC eligqwetha elilwela ilungelo loluntu njalo elilunga ledale lephalamende ubotshwe mhlaka 14 Nhlangula ngemva kokuqhamuka kodlakela endaweni yenyatsime eChitunguiza esililweni sika Mo Blessing Ali omunye owayengumsekeli we-TCCC owabulawa ngocatshangelwa kuba ngomunye wabalandeli bebandla elibusayo leZANU-PF umnumzana Pius Mukandi Jamba. Kunje uSikhala evalelwe ngoba esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela kanye lokwephula umthetho. Amagqwetha kahulumende athi wona uSikhala wafaka ividiyo enkundleni yokuxhumana yebulenjini onjongo yayo kwakuyikulahlisa amapholisa wona ayephakathi kokwenza uphenyo edabeni lokubulawa kukankosikazi Ali. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-New York Times lolodaba lokuthi okhethwe izolo ukuba inhloko kahulumende weleBhilitane unkosikazi Liz Truss uzabhekana lobunzima ngoba izakhokhela ilizwe eliphakathi komnotho osuye nganxele. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi amatitshala amaningi abuyele emsebenzini izolo ngokwesaba lanxa bebengafuni ukuya emsebenzini njengendlela yokutshengisela ukusola kwabo iholo eliphansi. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulabanye asebethengisa amaphilisi okususa izisu ebulenjini be-internet. Leli phephandaba lithi kodwa amapholisa aphezu kwalolu daba wokuthi alungiselela ukubopha laba bantu ngoba besaziwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Jale Studio 7 mina migama Adolf Shaba. Yes, yabonga kakhulu abantu bekulilima ukuvotela iqembu le-TCCC. Yamuzwa uGawule lapho khuluma ngokuthi bona iMasawuti indawo yabo. Le nto yinto esithatha upon ourselves entweni zethu thina ma-citizen. Sizomake sure yena okhuluma nge-leadership uthi balama-minister wathi yes bengaba lama-resources but thina sizosebenza ngalabo bantu. Yithi abantu bakhona sizoyala ukumalipulate imiqondo yeZANU-PF. Labo bantu ade abase makhaya uthi abavotela iZANU-PF abazibiza abantu babo ngabantu abayihlobo zethu, abantu abantu esiphila nawo. Into esizoyenza sizomake sure thina as citizen ukuthi sisithatha zezanu head on. Ingaba lakho konke khona lokho ekujoke ukuthi laba ministers ilama resources ilani ilani sinazoyithatha head on. Ngeke izibisa iphindiwini ema South siyala kuve siyala vele siyala siyala 2023 vele ema South iZANU-PF. Studio 7 livuka njani basakazi nabalaleli bonke emagumbini amalomhlaba. Siyabonga. Mnelami igama u-Adolf Shaba. Lento ngicela ukuyibuzisisa yile ndaba yama-assisted voters. Kanti umuntu abefuna ukusizwa akavunyelwa yini ukuthi asuke lo muntu amethembayo kumbe nokuyi-family member kumbe nokungumunye umuntu amethembayo ahambe naye ukuthi hhayi lo muntu ayokuba ngumfakazi wakhe ebona ukuthi le nto ayifisa yenziweyo. Ngoba le nto hhayi ayisiphathi kahle, ayisiphathi kahle. Kufanele kube khona ukuthi okwenziwayo ngayo lento.
Salibonani balaleli we-Studio 7. Salibonani sebenze i-Studio 7. Ngiyalilingelela lonke kakhulu. Kusendaweni okuthiwa yi-Chewondo, hhayi mina kodwa ngihlali khona. Abantu balapha balolunye uhlupho lwamanzi engalwaziyo ukuthi kathi from 80 kuzofika namhla bengelasona isikotsho bona apha endaweni yabo. Okurongo kuyini? Kubakhokheli abaphethe indawo ngamanzi ngoba amanzi iwayimpilo ebantwini. Indawo le futhi injengebhinga ilithebethebe. Nxa belanda amanzi e-Chachani lapha bafuqa khona amabhara bahamba nzima kakhulu. ngecheveche akuhambe njengomuntu omdala ngokuqala ifutipa so njengokuthi angkwazi ukuthi kanti urongo lapha kuyi so zwelana abantu nxa liphethe izikhundla lizwela abantu kuza abantu la kusasa nxa sokuthiwa kuyavota balikhethe phela bekwathile yabancane nxa kodwa ningabancedi kokwenza indani zakithi ngapha sihlale isikhethe abantu ngokuphela ngokuphela ngoba kuyabe kukhona ukusihluphayo kodwa singakwazi ukusiza kuza abantu so zwelana abantu bechewundo ngamanje baphakathi kohlupho olukhulu kakhulu mzansi esaba ngoba mina hayi ukuthi emzimi wamntanami wagebha umgodi nxa sengibona umuntu ohamba umango esiyakukha amanzi ngizwa nginlovalo olukhulu kakhulu ngiyancenga sibili ukuthi zamani ukunika abantu bechewundo izikotsho likhangele ukwehlukana kwezindawo libafakele izikolo ngoba abantu ababavele besikhe emthonjeni emakhaya nxa izulu likhona lonyaka uzange kube lezulu akula mthombo lamanzi amanzi asechathani kuphela
studio 7 linjani Chris Gandhi linjani Thungameli Nkomo linjani khona ngapho eMelika linjani thina siyaphila lapha ya bafowethu siyacela izindaba lapha siyacela izinews ya phawulele lapha izindaba ezimnandi ya siyabonga mathamahle ngilibingelela lonke khona bestudio 7 ngilibingelela lonke ya ngiyabonga
ngithuna njani muli yako studio 7 alithanda kakhulu
siyabingelela emsakazweni sibingelela nabalaleli bomsakazweni siyabonga kakhulu engithanda ukuphawula ngendaba engathi angisayigwinyisisi nje kahle le ndaba kajobs khala laba yindaba labesesisiyababotshwe sokulanda sozocishike kuphela umnyaka bebotshiwe mina ndilombuzo wodwa kusesisi abaholi besesisi kakhulu ujamisa la imbuza nje umbuzo olula ukuthi sebehlulekile yini ukuthi abaselayo eminye imizamo yokuthi bangamkhipha kanjani ujobs khala laphana ejele kumbe sebezitshela ukuthi kafele khona ejele ngoba indlela sehlale ngayo ejele mina ngingedwa ngisho angisayithandi ayisayigwinje kahle senzisizi inyenza ngiphelele la ebuthongo ngoba nami ngingasiyoni leader kodwa amacebo ngabe kuthiwa abantu bezimbabwe bonke abayebo basupport i-CCC kusho ukuthi basupport ujobs khala melanga impilo kajobs khala iphele nje kanjalo nje kalula ungalala umuntu nje oyedwa ozama ukumncedisa no abantu bezimbabwe mabe besenza kanje mina bangithusa ngoba abonisa ukuthi abamazi umuntu ongumholi oqotho ukuthi bamjikela aze afese yedwa engani umuntu obotshelwe icala lokuthi mhlawumbe bentshontsha umuntu obotshelwe icala lokukhulula isizwe sabantu abangamamiliyoni angaka kuphele amacebo bacitshelwe bonke baze bathule bonke beze bemthatha ujobs khala sebesiyamlahla thiwa sezowafela ejele fela amazimbabweni hayi mina amazimbabweni ngiyawasaba ngoba hayi uma kuthi ukugwala mbe uma kuthi kwehluleka ukucabanga mbe yini mina ngazi because mina amazimbabweni abonke asevukile kawana athi hayi uma kuthi ujobs khala kaphuma ejele yonke into ayime kanjalo ngoba ubotshwa kwasikhala ikubotshwa kwesisi yonke uma bevumelizana uPF kwazi ubopho ujobs khala ezefele ejele kutsho ukuthi sesisi akuyona iphathi engenza noma yini umnyako zayo ngoba umnanga kuzaba bopha bonke bazafele ejele bonke baze bayiyeke le ndoda yesisi wamazimbabweni ngezinjalo isisi ngiyabantu bonke ujobs khala kakhitshwe ejele siyabonga
sanibonani balaleli bestudio 7 nani basakazi bestudio 7 angibingelele futhi ukuthi ngiphawule ngale ndoda le egxeka ustudio 7 uthi ngiyamashona kodwa into angixakayo ukhuluma isindebele nangu khuluma futhi kustudio 7 audio yakhe bayidlalile kodwa egxeka ustudio 7 kade ngasho ngathi mina abafana bemthwakazi laba be-MRP laba abakamqondisi abaqondi kahle ukuthi izinto zihamba kanjani bahlele ecosmo babhema lento abayibhema besezokhuluma nanoma yini nje ephuma ekhanda labo ayi politiki ye-MRP hayi ihambe eceleni shaya kuyelo line bakithi siyibheke kahle siyibheke ipolitiki ye-MRP hambonga
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli ye angicela ukukhuthaza i-MRP ukuthi ayiyale ngokukhankasa iqinise kakhulu sisemva kwayo siyayilandela i-MRP yili qembu engilithandayo kunawo wonke amaqembu akaba khona ezimbabwe le-MRP bese ngibuza kahle ukuthi khona kahle i-CCC labantu bakithi laba abanokukhuluma kabe nge-MRP kodwa bona bengamaphini emaqenjini yabo lapha ngikhuluma ngabantu abafana labo Felix Magalela Mafa kube lo Welishman Ncube liphini kube lalwana othwa nguSifanda lwana wasebhinga liphini laye futhi banengi ngamaphini phini emarapini kona le maqenjeni abo bese bebuya ngapha bezosoli emarap iemarap efuna ukukhulula isizwe sakomthwakazi iemarap efuna ukungenisa imali ethengayo esigabeni sakomthwakazi ngoba iemarap uma singayisupporta sizoba nemali yethu currency esiyisebenzisayo alikuthandi kona lokho lithanda nje kuba ngamaphini emaqenjeni yenu ayi iemarap asiyisupporteni bakithi asiyisupporteni ngoba iemarap izongena ngemali ethenga thola abantu bakhona bekujaya amaqolo aphakamaya khona lephezulu ogawule uthola abantu bakhona nje beqine emaqenjini amashona lapho abangamaphini khona oJoseph Chuma bese ngikhohlwa kukhona omunye futhi lapho we3+C abanokuthi nguNdebele kanti angazi ukuthi uNdebele umelene kujumbene umele inhlamba kambe njengoba kwakwathiwa khona kunomuntu othiwa nguNdebele mhlambe kumele inhlamba angazi so bantu bakithi bengilesifiso sokuthi votelani MRP faka imali ethengayo esigabeni sakithi ngoba uma sesiphumile eZimbabwe sasimela thina sodo siyaba sesizosebenzisa ethi currency shiyane lama currency yabo ambuya nehanda ibond note alithengi ayithengi imali eliyisebenzisayo aliyithengi imali eliyisebenzisayo kodwa-ke lizozwa umuntu ekhuluma ngokuthi MRP wrong imali yena esesikhwameni sakho uyathenga wena gawule ayithengi so i-MRP yona ma izokuphuma ezimbabwe izosebenzisa a new currency sikhiphe i-currency zabo ambuya nehanda lezo bond note asilifuni komthwakazi ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukukhankasela ukhetho sokuqalile phambilini ngokudinga amasenetha ezigabeni ezimbalwa. Ukukhankasa lokhu kuhle kwabambanisa lokokhetho lokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ka-2024. Umongameli Joe Biden usenze imihlangano yamarali embalwa kodwa uTrump yena ubevele esenza imihlangano le kusukela nyakenye. Kodwa amacala etheswa uTrump olakho ukugcina engancintisi kukhetho oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Kukhanya sibili ukuthi ngike ngakhuluma lawe kumalanga adluleyo lapha ngisithi mina hayi ungibuza usithi sokukhanya ngathi sokumnika amandla okuthi ama supporters akhe akhanye esembona njengomuntu ongabuya khokhele njalo ngajinge ngakutshela ngathi mina hayi ngumlilo wamaphepha ipolitics ye-America iyaphangisa kakhulu iyatshintsha-tshintsha kuthe nje konapho sikhulumile angithi basebeziyamngenela laphana ekhaya ngoba yena wayezitshele ukuthi amaphepha la sewathethe amaphepha la ngawakhe amaphepha la uzawasebenzisa okwakhe yikho ke basebemhlasela khona laphana bemhlasela bahamba bathatha amaphepha la khathesi busesebuzimeni bokuthi kulicala khonokho ukuthi akwenze khonokho akwenzayo so-ke ke akukhathaleki mina mbona ngathi akukhathalekile ukuthi angaze afake amaloya amangaki afake amaloya athini kasozaphumelele ngoba khonokho akwenzayo kuvele khona kungaphandle komthetho ngoba ungakhumbula kuleyani viki sikhuluma ama-Republicans ayephumile wonke kusukela kubo senator kusiza kubo laba be-house kusiza ama-supporters ngokwangoko besola kuhanjelweni kusiyahlaselwa umuzi ka-former president sekuzwakele ukuthi bazuzeni abe-FBI bathule zwi bonke akakho okhulumayo khonapho sebethule zwi sebezithutha bonke ngoba izinto ezatholakala laphana emzini ka-Trump ziyesabeka vele akumelanga vele ngitsho langeka vele akulam umuntu okumele ukuthi abe lakho ngokuyana kuthiwe khona kuzemzini wakhe sebethulezwi bonke bathulezwi bonke labana babekhuluma labana ngutshela mina nzithi akulalutho la umlilo wamaphepha mina ngibona ngathi icala lakhe lizaba likhulu sibi ngatsho futhi ngathi mina ungumuntu olenhlanhla yena olenhlanhla ezintweni kodwa ke lapha ngibona ngathi hayi bazamkhumbulozela sibili amboni ukuthi uzaphuma njani.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona pha eTexas.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC. Yabo.
Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MRP lithi amalunga alo asehlukuluzwa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa wafunga wagomela ukuthi abebandla le-MRP bazawukhomba olotshwala. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa useze watshayela ihlombe umnumzana William Ruto wele Kenya ngokunqoba kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.